Thina njengenhlanganiso ezimele uZulu silokuthokoza kakhulu ukuthi i-court isimise isinqumo sika minister ngathi resident minister wedolobho le Harare uMr Mgodi ukuthi amise ukusebenza inhlanganiso ezifana nale nhlanganiso esisebenza lazo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba inhlanganiso ezimele abantu zile misebenzi eminingi eziyenzayo ezingangokuthi njonga kathesi nje umunicipal wedolobho le Harare uyenza lokho esingathi i-budget. Inhlanganiso ziqakathekile, yize zisebenza labantu, zibakhuthaza njalo zibatshengisa ukuthi uhulumende angabe ephazamisa ngapi, njalo kungenziwani ukuthi sihlangene singabantu sikhulumisana lo hulumende isizwe siye phambili. Kulezinye inhlanganiso ezisebenza ngokudla, kulezinye inhlanganiso ezenza ngathi okwe-HIV, ezinye zisebenza into eziningi-ningi nje esedolobheni le Harare. So kuqakathekile kakhulu ukuthi i-court imise ngathi imithetho efana nayo njengaleyo. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi i-high court ikubonile kuqakathekile ukuthi imisebenzi leyo kumele iqhubeke isiya phambili.
Lokhu kungabe kusitshoni kwezinye inhlanganiso, njengezinye zasesithi zingasebenzela kwezinye indawo. Singabona sezehlise iphika yini, njalo ngokokugcina ukuthi sizwe lolu daba, kumbe singathi bahlalele evalweni.
Uhulumende weZimbabwe ngingathi ubona inhlanganiso ezizimele zodwa zize inhlanganiso engathi kumbe babona ngathi zisebenza le opposition kumbe singathi iMDC, kodwa lezi inhlanganiso kazisebenzi labe politics. Inhlanganiso ezenza ukuthi umsebenzi kahulumende uye phambili, inhlanganiso ezitshengisa uhulumende lapho okule ngathi okulezikhala kumbe okumele zilungisiswe. Udubulo khona ukuthi owethu uhulumende gala ngathi kumbe ispace anika kuna abantu ukuthi kube lokukhulumisana okuhle. So thina njengenhlanganiso siyakubona ukuthi uhulumende weZimbabwe kulamaqhinga amaningi kakhulu awenzayo azenza ukuthi uhlelo kumbe ngathi ukuhamba kwemsebenzi yenhlanganiso ezimele zodwa ube nzima. Ama-elections aseduzane, kulama-by-elections njalo kulama-elections ka-2022-2023 azayo. So mbona ngantwa umsebenzi wenhlanganiso ezizimele zodwa uzaba nzima. Siyakwazi njalo futhi ukuthi kulomunye umthetho ngathi we-NGO bill okhona uhulumende uyawupheka lo mthetho. So kathesi nje bengabe bemiswe ukuthi bamise imisebenzi yalabo abazimele bodwa, kodwa amaqhinga amaningi kuningi abaza kwenza. Kuqakathekile ukuthi inhlanganiso lezi zihlangane zikhulumisane lohulumende, njalo zikhulumisane lezinye inhlanganiso ezifana labo United Nations, ezifana labo African and Human and People's Charter, ukwenzela ukuthi kumiswe la maqhinga ajonge ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa zingasebenzi